Soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo kustudio 7 ngolesine mhla ka 4 Mabasa 2024 ngoTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Amagozi elisho eliyigeba igol afanele abe kuma 300-400 tons kusho ukuthi igolidi esazivele silisile mbatho lonke liyathengiswa akuyodinike.
Ibhanga elikhulu lesizwe elereserve bank of Zimbabwe likhangelele ukwethula imali entsha esekelwa ligolide e-structured currency kusasa.
Isikhathi sokuthi abantu bebe bethenga kumbe besiyasika utshani ividlo kuyasika egangeni lapha yisona lesi okwenzela ukuthi izifuyo zakho uzifuqe sibili phose zize ziyefika kubo August September.
Inhlanganiso ephathisa abalambayo ngokudla eZimbabwe World Food Program ithi selufike emaphethelweni uhlelo lwayo lwalonyaka lokwabela abantu ukudla eziqintini ezine ezibalisa emangwe, buhera, chivi, lasemwenezi. Sokudale inkulumo okwethulwe nguhulumende izolo ukuthi sokumele kungenele amanye amazwe omhlaba lenhlanganiso ezimeleyo ukuze kwenqabelwe indlala eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibhanga elikhulu lesizwe leReserve Bank of Zimbabwe likhangelele ukwethula imali entsha esekelwa ligolide e-structured currency kusasa. Namuhla umongameli Emmerson Mnangagwa ubehlola igolide elise-RBZ lapho athe igolide leliqatheke kakhulu ekusekeleni imali entsha le. Osanda kuphiwa isikhundla sokukhokhela leli bhanga umnumzana John Mushabano uthe ibhanga leli ligcine ithani elilodwa lengxenye 1.5 tons legolide elizweni kanye lelinye ithani eligcinwe ngaphandle kwelizwe. Uthe bagcine njalo enye imali engamadola eMelika ayizigidi ezilikhulu i-$100 million. Ingcwethi zenoto zithi igolide leli kanye lemali egciniweyo kulingana lendingeko zelizwe ezamalanga alitshumi lelilodwa kuphela. Omunye wabacebisa leli bhanga umnumzana Persistence Gwanyanya utshele iStudio 7 ukuthi igolide leli linengi njengoba lingelokusekela idola leZimbabwe.
In our situation, what we have seen is the dominance of foreign currency with the domestic currency, local currency, only now making up less than 20%.
Elizweni lethu kusebenza kakhulu imali zakwamanye amazwe. Sibone ukuba inani lemali yeZimbabwe esetshenziswa elizweni ingaba isilinganiso sokungamachumi amabili ekhulwini, i-20%, okuyimali ephansi kwe-$100 million. Lokhu kutsho ukuba igolide esilalo elizweni elifika ku-2.5 tons lemali yakwamanye amazwe egcinwe yi-RBZ efika $100 million iyenela ukusekela imali yamaZimdollars esebenzayo. Kodwa olunye udaba ngolokuthi imali esemabhanga kuleli inengi iphakathi kwebhiliyoni lokungaba ingxenye $1.4 billion kusiya kumabhiliyoni amabili.
This country has been holding through banks an average of between $1.4 and $2 billion in US dollars.
Umnumzana Persistence Gwanyanya ngumcebisi webhanga le-RBZ ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Siphinde saxoxa njalo lengcwethi yezenotho esebenza lenhlanganiso ye-Common Markets for Liberal Solutions, komaliso umnumzana Rejoice Ngwenya.
Nxa sikhangele godi elendiwayo lapha elizweni laba ababekhuluma labana begodi amagodi mafia labana ababesithi khona benza 35 tons ngomnyaka. Ama-gold reserves elizwe eligebha igodi afanele abe kuma 300-400 tons kusho ukuthi igolidi esazivele silisile mbatho lonke liyathengiswa akuyodinike ngoba ikhava abalayo vele kayikhambelane lokhu abakukhulumayo ukuthi bafuna ba ne-structured currency ebhekwa igodi.
Ibhanga elikhulu lesizwe lithi igolide leli lihlose ukusekela
izimdola kuphela njengoba ifika ku 20% yemali esebenza elizweni. Igolide leli lingakwenza nalokho.
Angisivele nelise ngoba singathi sikhangelisise imali efunakala ukwakha i-fiscal state. Sikhangelisise imali efuna ukwakha i-railway, imigwaqo yethu, amagetsi ezisa, izibhedlela. Iyedlula ku-$1 billion. So ngenxa besicela besibona igolide elikhona leyenelisithi likhave ekwakhele i-backing. Kanti nxa bona abalungisa izimpahla, ama-industry, bengahamba emabhenki abo kanti sebafuna i-$400 million, bayazuza yini. So i-economy sector i-fiat currency nxa umhlabani angazi adinde imali kayisebenze lutho ngoba iyabikinkisana lidelela ngaphansi igolidi elikhona elisukusekela abangayidingi ikudlala ngengqondo zabantu bethu.
Ikuyini okungenza ukuthi kulungisiswe udaba lolu?
Udaba lolu kwalunzima. Okunzima yikuthi bona laba ababusayo bona abanasibini sokukhuluma ukuthi sesihluleki ngoba ukulungisisa imali kudinga nje esithi i-economics i-confidence. Nxa usubhede ne-confidence ungena ku-productivity ema-industry. Nxa usuvela kuma-industry kuthaya ethaya khona i-inflation target usisuka khonale asiqonda kuma-interest rate sukuqina nge-independent ye-reserve bank.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi yezenotho njalo usebenza nenhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions, COMALISO, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 SARR. Inhlanganiso ephathisa abalambayo ngokudla eZimbabwe, eWorld Food Programme, WFP, ithi solufike emaphethelweni uhlelo lwayo lwalonyaka lokwabela abantu ukudla eziqintini ezine ezibalisa eMangwe, Buhera, Chivi laseMwenezi. Lanxa lokhu bekuyinto ebivele ihleliwe njengakuyo yonke iminyaka yendlala, abanye kulezi zigaba bakhala ngokuthi akula lapho abazaphephela khona nxa i-WFP ingasabaphi ukudla. Kodwa inhlanganiso ethi izaqhubeka isebenza lohulumende kunhlelo zokuphathisa abalambayo lanxa ingakacaci ukuthi izaqala nini njalo ukwaba ukudla. Mongameli Masemnangagwa wazise izolo ukuthi eleZimbabwe lidinga imali engange $2 billion eyokuphandela abalambayo. Kusenjalo abafuyi endaweni ezinengi bakhala ngokuthi bazafelwa zinkomo ngobunengi lonyaka ngoba akusela madlelo kanye lamanzi. Kambe kuyini abangakwenza? Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo.
Mina isixwayiso sami ukuthi zikhona indawo ezilotshani kathesi. Isikhathi sokuthi abantu bebethenga kumbe besiyasika utshani even lo kuyasika eganyeni lapha yisona lesi. Okwenzela ukuthi izifuyo zakho uzifuqe sibili phose zize ziyefika kobo August September because iglut leyi kumbubuningi benyama obukhona kathesi buzaphela. Nxa sobuphelile ama-price azabuyela kulawo esiwajwayeleyo. Kodwa ungazama ukuthengisa kathesi hayi kuyafana lokuthi kulahla isifuyo sakho. Okungcono nxa amapenevuma kumbe ukhuthele ikungena egangeni uqalise ukusika utshani ukuthi at least zibe lento yokuba zisidla for inyanga ezimbili ezintathu. Kuthi ke umumo lo usungani usungconywana la usungazama ukuthi uzingenise emakethe. But hayi umumo emaphandleni lapha mubi, amadlelo asephelile and asikwazi lokuthi sizafika njani esikhathini sezulu ngoNovember.
Nxa othe wangena egangeni Nkomo wasika utshani bakho wabubeka, nxa usuzipha inkomo benziwani ukuze zithole singathi ngama-nutrients? Kulungile ukuthi uziphe bunjalo bomile yini kumbe kukhona okunye okungafakwa okufana labo molasses? Ngiyake ngizwa abantu bekhuluma nge-molasses lokunye.
Hayi ubuya kahle ke mpoka Nkomo, yisixwayiso esiqakathekileyo leso ukuthi ayisikho nje ukuthi inkomo siziphutshani kuphela. Into engifuna ukuyifundisa abalimi namhla ukuthi isisu senkomo kulama bacteria esingathi ngesindebele sithi kulama socha asesiswini senkomo. La masocha aphila ngokuthi adla lokho esithi ngesikhiwa yi-nitrogen. So utshani kunjalo bubodwa uzabubona buphuma kunjalo futhi ebulongweni. Kodwa wena njengomlimi umsebenzi wakho ukuthi uncedise amasotsha sesiswini senkomo ukuthi aqina sevenze. So lokhu kwenza ngani? Kulento okuthiwa yiurea. Iurea yi-nitrogen kodwa iphindibe yi-poison nxa ungayiphathanga kuhle. Ngakho ke kule company ekhaya okuthiwa iWindmill siyayenza iurea yayihlanganisa lokunye uyahlanganisa letswayi ubusunika inkomo zakho kuyazincedisa ukuthi lanxa usuzinika utshani zenelise ukubugaya kodwa lokuthi utshani lobu budleke kuba ngcono ukuthi kube lemolasis eduze ngoba yona iletha amandla esingathi yi-energy and then nxa usufake umabiko kumbe iurea yona ngokwayo kuzancedisa ukuthi amasotsha lawa sesiswini senkomo akwazi ukusebenza abupheke utshani lobuyana kunika inkomo yakho amandla apheleleyo.
Umnumzana Mandla Nkomo yingcwethi kwezokulima ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo owe Studio 7 eseNairobi ekwele Kenya. Esigabeni sethu sokubhekane labakhubazekileyo liviki sikhangela indima edlalwa ngabanekekela lokusiza abakhubazekileyo. Sigxila kakhulu ekuthini kungani kuqakathekile ukuthi batholise usizo lapho beqhuba umsebenzi wabo. ULucy Selemani Yasini usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inhlolisiso yesithe yenziwa iveza ukuthi isilinganiso sendima yokunakekela lokusiza abakhubazekileyo siyasikhuphuka ngenxa yezizathu ezitshiyeneyo ezigoqela ukuguga, ukwanda kwezifo ezidala ukuthi umuntu ehluleke ukuzenzela kanye lezingozi ezingenzakala emsebenzini ezindlini lezomgwaqo. Iveza njalo linhlolisiso ukuthi abanakekeli banikeza usizo oluqakathekileyo lwemisebenzi yansuku zonke enjengokugezisa umzimba, ukuphekela abakhubazekileyo, imisebenzi yonke yangekhaya, ukubanikeza imithi okumele bayithathe nsuku zonke, ukuya emavinkilini ukuyabathengela indingeko zabo lokunye okunenginengi. Owakhethwa ukuba ngummeli wabakhubazekileyo enhlanganisweni yomanyano wamazwe akuzwekazi labensundu u-African Union Disability Ambassador emela isigaba sangezansi kwezwekazi le-Africa uMnumzana Nyasha nawo ulandisa ngokuqakatheka kwalaba bantu.
Uma sikhuluma ngabantu abakhubazekileyo asikhulumi ngabaphila ngokukhubazeka kuphela kodwa lezihlobo zabo nazo ziyathinteka.
UMnumzana Dumisane Ndlovu wakoBulawayo oleminyaka engamachumi amane lathoba minembili yokuzalwa ugcina umntanakhe oyintombazana oleminyaka elichumi yokuzalwa okhubazekileyo ongenelisi ukukhuluma kumbe ukuzibambela izinto ngokwakhe. UNdlovu uthi uqale ukuhlala laye eleminyaka emithathu njalo uhluphwala nolokuthi njengomntwana oyintombazana esaqhubeka ikhula kuyabe kudingeka ukuthi amgezise.
Lokuthi ugcina sokusenza ukuthi ngingakwanisa ukuyasebenza ngoba kumele ahambe aye esikolo, kumele aphekele umphako, kumele mbuntu watshelwa ama-inform akhe. So ukuthi ngibe khatshana la kugcina sokusiba nzima. Ungisinde kuze ungisinde lokuthi ngingathatha omunye umfazi angeke akwanise ukumgcina ngoba mbuntu angamhlukuluza ngoba umtole ndenda.
UNdlovu uthi uyafisa ngabe uyatholiswa usizo laye ikakhulu lendlini ahlala kiyo lo mntwana njengomuntu olojayo.
Ekurenteni kwam one room soma umntwana elokhe ekhula nto kuyanida ukuthi lake le-bedroom yakhe lambele yam bedroom ukuze sihlale mbe ngihlale two room. Khonapho kuyabe sokungikhama imali zangikhona engizitholayo zincane. Umama wakhe wahamba wahlala eGoli kasimuzwa.
UNkosazana noMagugutshele wakoBulawayo ungumama ongelamiyeni olabantwana abayisithupha abane bakhona bengabakhubazekileyo oyedwa wabo akahambi uhamba ngenqola njalo uleminyaka engamachumi amabili lambili yokuzalwa.
Uhlupho engihlangana lalo ikakhulu esikafini kunzima ngoba ukuze sidle siyathwala inkuni siyethengisa eCountry Park.
UNkosazana Jele uthi kwesinye isikhathi balakho ukulala bengadlanga nxa zingasathengwanga lezo nkuni kumbe bengasanelisanga ukuyazidinga.
Ngicela ukuncediswa ngokudla bese ngincediswa ukuthi uma kukwanise ukuthi ngenzele i-business ngikwanise ngithengise ngitholakale imali yokuthi lami ngithengise njengabanye.
Isigaba 19 sesivumelwano samalungelo abantu abakhubazekileyo eseConvention on the Rights of Persons with Disabilities sigcizelela ukuqakatheka kwenkululeko yokuziphilela kungela imigoqo emphakathini. Abantu abakhubazekileyo kufanele babe lethuba lokuzikhethela indawo yokuhlala lokuthi bafuna ukuhlala lobani. Lumsakazo ubungakatholi okuvela umqondisi wohlangothi olubona ngendaba zabakhubazekileyo kugatsha lwezisebenzi lenhlalakahle kaZulu uDr. Christine Betta. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguLucy Selemani Yasini.
Okwethulwe ngohulumende izolo othi sekumele kungenele amanye amazwe lenhlanganiso ezizimeleyo ukuze kwenqatshelwe indlala yeZimbabwe sokudale inkulumo elizweni kulabanye abathi abasekela amabandla aphikisayo kabasoze banikwe ukudla ngohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Bathi lokho kuvamile emaphandleni okulabantu abaphikisayo abangaphiwa ukudla abangelabudlelwano lebandla elibusayo. Kambe lokho kuzaguquka na lonyaka eZimbabwe okulendlala esabekayo? Ukuze sihlaziye udaba lolu, Gibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Gula Munsaka okubandla leZANU-PF lomnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe ezimele. Umnumzana Msaka usungula lingxoxo.
Ukudla awusikho kweZANU-PF uza ngokahulumende, so kutsho ukubana i-social welfare yiministry under i-government, ayikhona i-ruling party. I-social welfare yiyo eyabe inika abantu ukudla bekhangele i-assessment yokuthi laba abantu esibanikayo balelungelo nalo ukuthola ukudla. Babe bekhaya bakhangeli i-political affiliation yakuthi wena umayibandla. Abakwazi lokhu abasebenzi bakahulumende, bakhangela ukuthi wena i-income yakho injani, vele unganani ku-age yakho, awukwanisi yini ukuziphandela ukwenza ukuthi uthole ukudla. List yabo eyabantu abaphiwayo, so laba abakhuluma ukuthi uphiwa nge-politics hatshi asazi ukuthi bakuthatha ngaphi, ngoba lapho esihamba khona seqalisile ukuthola abantu bathola mgqeke kakuse.
Ye baba Mlalazi, uthini ngakhona okukhulunywa ngubaba Umsaka?
Ye Umsaka ukhuluma into ezi-ID lokufanele zenziwe under normal circumstances ngohulumende, but ngokwazi kwethu sikhula la kudala uhulumende wayegcina sokusebenza amakhansila ngesikhathi kulamakhansila eZANU-PF yonke indawo esenikeza abantu nge-affiliation nxa ungela khadi elomhlangano wawutholi kudla. Nxa sesiya phambili siyakwazi ukuthi uhulumende usesebenzisa abosobhuku ukunikeza ukudla, and abantu bakithi siyazi njengobana kunje ukuthi abantu bakithi bazasafa ngoba sokufanele babe lamakhadi eZANU ukuze bathole ukudla, especially emakhaya kuvamile khonokho, njalo kuyinto engaphikekiyo. Okhunywa ngumsaka yi-ideal situation okufanele yenzakale sibili, ukuthi izisebenzi zikahulumende ziba in charge of ukudistributa ukudla, especially i-department ye-social welfare ikhangele ukuthi umuntu uyazuza or uyenelisa na, i-prioritizer intandane labogogo labokhulu. Kodwa-ke siyazi ukubana sibuswa ngabantu abanjani, si-expecta ukuthi bazenza njengenhlala yenza.
Hayi, siyakuzwa kakhulu baba Mlalazi. Sike sizuba umsaka lapha ngoba sizwile ukuthi e-Victoria Falls le ndaweni zewange kuvele sokusenzakala khonokho ukuthiwa wena siyakwazi ukuthi ume ngaphi mane eceleni, wena njalo ugqoke kuhle ulesihlobo esisemazweni lawo ehlala eceleni, wena gogo kazibani siyakwazi ukuthi umntanakho ukuliphi ibandla mane eceleni. Baba Msaka, kuvele kwenzakala khona manje, pho kumele kwenziweni, kulungiswa njani khonokho?
Isifiso sikamongameli welizwe ubaba uMnangagwa ukubana kube lobandlululo nxa kuphiwa ukudla, kodwa nje akuswelakali endaweni eziningi laba esingathi ngesikhiwa ngama-bed apples, laba abantu abayenza santando abangayenzi okufunwa ngumongameli welizwe akuswelakali. So kwezinye indawo yebo nje singabathola izigelekece ezinjalo ezifuna ukubandlulula ekudleni kukahulumende. Bakhona angiyali. Kodwa umbono kamongameli welizwe nxa enika ukudla uthi nginika njengomongameli welizwe wonke umuntu ethole. Ibudget yakhe nxa ekhangela akakhangeli ukubana laba ngabezanu PF lapha wawini izanu PF ngisho. Osobhuku bayangena ngoba asibo bepolitics abangeni ezombangazwe osabhuku abangenayo njengoba ngitshile yilabana labo abayabe bengezwa. Osebhuku kumele bencedise ufulumende ngoba labo ba-anda ufulumende lamachifu abo. Kwezinye indawo ama-councillors ayangena akudingakali ukubana ukhansela ngowezanu PF kumbe ngowe-CCC kumbe ngowayiphi iparty.
Yes, siyawuzwa kakhulu Msaka, uyakusekela kolokho yini baba Mlalazi njengoba siwazithi hey kwesisadlula kuhambe njalo.
Ngokuswelakala kwenhlanhla uhulumende wethu siyamazi ukubana unguhulumende onjani. Uhulumende o-institutionalizer i-segregation phakathi kwabantu bakithi either ngomhlobo kumbe nge-political affiliation. Siyazi ukubana abantu abaparticipate ekhethweni bengavumelanile bandla elibusayo bazaswela ukudla. Endokuzenzakala ukuthi uhulumende uma kusenzakala njone echo umsanga ukuthi mhlambe kulama bad apples kodwa la ama bad apples uhulumende uzawa condemn yini kumbe will they be brought to book ukuthi hayi wena siyazi ukuthi wonile into enje uhlukumeza abantu bancitshe ukudla ngepolitical affiliation babe sebesiya banishwa lobo bantu kodwa kusoze kwenzakala mhlawumbe labo bantu bazaphiwa imota njengabo se ngabo se weekend jibayo ngoba bayenze phela umsebenzi omkhulu kamongameli ngoba bavele bona basegregate abantu bakithi bayabaseparator.
Ubaba uMnangagwa uthi ukudla akube ngokomuntu wonke njalo nje ubaba uMnangagwa usesithembisile ukubana uzameka sure ukuthi abantu bonke bethwele ukudla.
Lapha lizwe umnumzana Kudamu Msaka okubandla lezanu PF lomnumzana Fortune Mlalazi olandela ezombusazwe ezimele bexoxa lo Gibbs Dube owe Studio 7. Kweziphathelane leMelika, umongameli Joe Biden ukhulumisane lenhloko kahulumende wele Israel umnumzana Benjamin Netanyahu bexoxisana ngendaba ezithiyeneyo kulandela ukufuthelana phezu kwempi yele Israel lebutho leHamas. Ngomvulo amabutho akwele Israel ahlasele isigodlo sakwele Iran esiseSyria kwafa abakhokheli ababili bebutho leIran kunye lomkhokheli weHamas okusolwe ngabaningi. Ele Israel lithe lizaphindisela kunsukwana ezilandelayo. Lesi sehlakalo senzakala kulandela ukubhonjwa kwezimota ezintathu ezezisebenzi zenhlanganiso eziphathisa izizalwane zakwale-Palestine ngokudla. UBiden ubikwa engahambelani le ndlela uNetanyahu ayisebenzisayo ukulwisana lamabutho eHamas ngoba ehlasela mahlayana osekubulalise inkulungwane lenkulungwane zabantu makhaza abagoqela ingane labesifazane. UBiden ubikwa etshele uNetanyahu ukuthi kumele ayekethise impilo kodwa akazange amkhuze ngaqatha. Uhlazelo ludaba uChris Gande weStudio 7 uxoxele olandeleza umbusazwe umnumzana Rafael Mthombeni.
Ayi baba, mina ngivele ngibona ukuthi i-Israel iyayekelelwa kakhulu ngoba ungakhangela inyanga zona ziyana ikakhulu ngathi inyanga ezimbi ezokuqala kwempiliyana October, November. Ayi, umhlaba wakhangela, wayekela i-Israel isenza intando yayo lapha. Akuzange kube khona ukuthi nxa kuyikuthi ulwa lebutho elinye leli okuthiwa yiHamas. Ubusubonga ukutshaya kuphela uyidlize yonke into oyibonayo kuphela konke sokuyiHamas. Hayi, akulantwe njengana le. Khathesi nanko-ke nxa sekufike khonapho sokutshaya bona sebengikhona bebona khathesi ukuthi ha kati kuchikuti Israeli iveli achaya sivi aijali iba baningi Israeli izikali sebe sebe nisizikali zinzani kuchaya abantu wako ya konapo yuko ke ose kukanya kono kuti haya akulantu elungi leo lapana abantu wapapulawa ngenjela na leana Israeli ebulala ngayo maPalestine
kukanya kona loku so kupazamisa ubudlelwano bele Melika le Israel ungathini wena ngakho lokho
ubudlelwano be America le Israel bubangelwa ukuthi iAmerica angithi ithatha iIsrael njengomntana iFirst Born yayo so umntwana ungamenza abe lekhande elikhulu ngekhaya kwesinye isikhathi nxa usufika esigabeni sokuthi uyamkhuza uyabe ngasezwa kuyafanana lakhona ukuthi kathesi i-America izamukobosha i-Israel ukuthi hayi lingaze lenza lokhu lingaze lachaya so lingaze lachaya kube nje kungaze kwathini abasalaleli bengasalaleli benjalo bangumntwana osebenzisa induku aziphiwe nguyise manje uyise laye kathesi usesebuzimeni bokuthi induku lezi azithini aziphe futhi umntwana kumbe azifihle azifake ngemva kwesiphala yiko konoko okwenzakalayo khathesi i-Israeli le-America ngoba ngithi nxa ukhangela iyaphinda futhi i-Israeli ingenele kukhetho lolo lwe-America ungakhangela amavoti la ayenziwa ngapha eMichigan amavoti e-protest against uBiden
Umnumzana Raphael Mthombeni ngolandele zombusazwe leMelika ube khuluma ecingweni leStudio 7 eseTexas khonapha eMelika. Sobuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli eliyithumele ngeWhatsApp.
Akhona kube ngayota ilizwe lakithi lilungiswa izifiso. Akube lalunga kudala, kube vele ngayini ilizwe elihle kudlula kwazulu. Kube ngani lilungiswa ngamanga, hayi ilizwe lakithi kube ngakudala lalunga. Kube ngani lilungiswa ukubulala abantu, ilizwe lakithi kuyokudala lalunga. Kube ngani lilungiswa ukusela, kube ngayi ilizwe lakithi kudala lalunga. Kodwa yabonti into ezimisele ilizwe emuva zonke zenezwe. Lamanga nahlala etshelwa abantu suku zonke kungela nto ibonakalayo abayenzayo. Kodwa amehlo abantu ayabona ukuthi hayi izibhedlela zifile leziya. Abantu bayafe ezibhedlela kula mithi akula ama-ambulance isikolo zifile imiduli yawa imigwaqo isifile ngama-protocols wodwa kodwa uyathi ukhuluma labo gawuli labo Joseph Thuma bazokutshela ukuthi hayi ilizwe liraiti
Studio 7 Simpingelele ngithi kakhulu egwanda bakithe kafusi Simbuka samani ukulima ama-regation lilima ama-regation umorogo lethengise lamatamati ngoba ngaphandle kwalokho lala ama-donation azabuya zabelinikwe 10K jibu umombo uzarinceda ngani nimanindi zambe serious ngaphandle kwalokho badala bethu lizakubulawa yindlala esimbuka khona lapho
sabingeni lesithu sefence yabo abantu bezimbabwe inkinga ababhekane lazo zonke sesisezandleni zabo kwamanje ukuthi bengazitshela ukuthi bazokhalela kusadiki bazokhalela kuchamisa angisaboni ukuthi election liyalizwe ingaphumelela futhi njalo ngoba izalo PFC yabona ukuthi amacebo ayo wonke amabi aphumelela ukuriki election ukubopha abantu ukuthusela abantu kibo kuyaphumelela so abantu bezimbabwe bengasathembeli kumuntu oyedwa ukuthi uchamisa uzasikhulula abantu bonke kumele bavumelane ukuthi hayi izanu sesikhathele ngayo njengoba labo abezanu bathi uIan Smith sebekhathele ngayo bamkhipha ngoba i-election vele hayi ngeke sasikhulula sizahlupheka sesike kufamasi ngesibe layo leyo ngqondo lalawo maplanti singazikhipha kanjani emagetaneni awezanu PF yabo
Studio 7 hayi lesisimo sasekhaya sinzima kakhulu ngaphandle kokuthi izano itshintshe
labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo lani lingathumela yena imibono kunombolo ezithi +12024650318 lingakhohlwa luyalandela uhlelo lwe-live talk kuyona le ngesikhathi sika 8 o'clock njalo siza kuba sikhangela ke udubo lwendlala sikhangela indaba zabesifazane abakhangelane lodubo lwendlala silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngutabo kancube
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.